Yeah, imbiko le ngiyakhumbula ngiyibala nami ku social media ukuthi u Prof Wellsman Ncube esebenzisa mina ulohlelo lokuthi abantu abesishoneni bangangeni babe ngamakhansela noma MP eqinisweni ngathi ngikazi ukubala ngasendanzeli kwakumhlanga ngiyakhumbula ngibalile kwakumhlanga 1 April ngaziyo ukuthi akusho ukuthi kanye namhla yi full day ngakuthani ngakuthanda indivu ukuthi hayi ngabantu labo abazama nje ukuthi babuye ngestory sabo nje bakuyi full day sokuthi baphambanise nje abantu le mbiko yimbiko engamanga kulabantu abathi xa besebenza ukuze bafise ukuba nabagcwalise ungananzelela senginanzelela izigaba eziningi kulokusebenzelana okungelahlupho phakathi kwabantu kungabi lohlupho uzathola futhi bona abantu abathonjalo singasola abantu sithi abantu banje abantu besishoneni banje abantu bakhona abalithwana abakukhuluma khonoko kuya kuyihle kanyanje labantu abangafisi ukubona abantu bephilisana kuhle so injongo yalabo bantu kuyikungcolisana nje ukuthi abantu bangcolise uProf Wellsman Ncube lambangcolisela abanye abantu abaningi-ningi ngabantu abafisa ukuthi kukhanye kulo bandlululo phakathi kwabantu and bayakwazi ngalo bandlulo phakathi kwabantu isikhathi esiningi abantu alisasebenzelani ndawonye bona sebekholisa ukubuleka kuleyo environment esingakutsho ukuthi nje kuzulu hhayi abantu bakukhuluma kodwa-ke abantu bazibonela okwenzakalayo awudingi ukuthi uzobacasele kakhulu abantu bazabona ukuthi hhayi leli qiniso leli ngamanga abantu bakhangele okwenzakalayo so-ke ngamafitshane engakutsho ukuthi hhayi mina ngokwami vela kulilalisi ngaphandle kwengubo lokwana ngizilayela silingichelisile ngoba ngisazi ukuthi hhayi ngabantu abazikhulumela abakucabangayo kodwa ungasoza kuba sendawo
kodwa wena nxa ukhangele uhlelo lolo lwenziwayo lwenza ngemfanelo na ngoba siyasizwe esikhathini esedluleyo abantu besithi mpela kukhona okwenzakalayo abantu bevela kwezinye izigaba bezomela isigaba sakobulawayo ukubona njani wena khona lokho
ngikhulume kakhulu ngapha kubandla elikhulu eliphikisayo okuyilo lapha kobulawayo esibona lisiba lama-councillors lama-MPs anqobayo nxa kusekhethweni ibandla ele-CCC siyabona besibe le nhlelo ezenzakeleyo mhla ka-5 idorobho lonke lele mawadini wonke lapha kade becele abantu uzulu ukuthi abuye azokhetha kumbazonominata kumbazoqamba mana senzelo balazoqamba abantu abafisa ukuthi babe ngama-councillors abantu abafisa ukuthi babe ngama-member of parliament abafisa babe ngosenator abafisa bangena kuma-PR omama lama-youth abantu-ke bahambile emaholu indawo eziningi kwenza leyo ngokuthula yebokambe kube indawo ezilutshwane ezimbili ezintathu kuthiwa kungathi bekungasaqedakali kungathi kulabantu abafisa ukuba nabaphambane indlela okwenziwa ngayo kodwa-ke lolu hlelo nxa lulandele ngendlela eyiyo ngendlela olubikwa ngayo lolu hlelo esibona ngathi lungancedisa ukuthi lufake abantu abafunwa ngabantu ngoba emuva ngale uhluko esiba khona ukuthi abantu bebekhethwa ngama-party structures nama-party structures siyakwazi ukuthi babe le ndlela zabo vele abantu babafunayo bele-factionalism yabo